ngikhathaza njengenhlala yenza so ngiyakwazi ukuthi lifuna ngiletheni ngane kwana kodwa ngabe ngalitshela ngathi mina ingane ethiwa emini kayenzi kodwa kakulala uthe ngalwenza bake kwaba khona omnindoda ebehlala nomfazi wakhe labantwana bakhe abathi abane abawu-4 kuthiwa umnyaka lo abaphila ngawo kawusoze utholakale noma kuphendwa kumabhuku wonke ehistory kawukho umnyaka lo umnyaka ombi kakhulu umnyaka kasinibhuzwe umnyaka we-drought umnyaka wesomiso kuthi ngelinye ilanga indoda isikhambela ngesikhathi sendlala leso sibona isihlahla sayo esihle isihlahla somnyili yawazi lani ukuthi umnyili umnandi kangakanani itesti yayo yawo uyafanana kancane lomshwakela yiko-ke noma kunjalo ingoma leyana ihlatshelwa ayisoze iphele lalela
niwathathe wakathiwa namehole
masilandela kanjalo loku siqhubeka phambili ngengalekwana kethu sithola ukuthi indoda le bese ilomkhuba wayo ukuthi nxa sifuna ukuyakudla isihlahla lesi izwakale isabela amanga waze wabuza umfazi wathi kawo uhlala usabela uyakusabelani sekabantwana indoda yathi ubona ngihlala ngisabela ngisoze nje ngiyabe ngibizwa induna ngiyabe ngisiya amacale nesiqinti nemacaleni wona la abantu abangafuni ukulalela umfazi wathi zwana wena xa uloku uqhubekela phambili usenze nje ngelinye ilanga ngiza kubamba kodwa noma kunjalo ingoma le kasoze iphele lalela
niwathathe wakathiwa namehole niwathathe wakathiwa namehole niwathathe wakathiwa namehole
kuthe kunjalo indoda le ihlala ikwenza isenza khonokho elinye ilanga umfazi wathi kawo yekela ke ngimlandele ngibona ukuthi uyabe siya ngapha yabonini umfazi wabona hawu nangiyanu yakhe unkunzi malanga uyedwa udla ezekhafule umfazi wathi uzangibona lamhlanje ntambama uthe ntambama indoda seyilele wayidakisa kakhulu ngotshwalo babe obabe kwenziwe liyawazi umpumbulwana ngazi bathi umklambuzi yalalidaki indoda wasethola amasaka awutheni wathi ntithi isihlahla sonke waphenduke buzukwazi onika abantwana indoda ingakwazi indoda ithe isisabela kusasithe ngxa izathola izinto zayo yathola kabula lutho ithe ikhangela phansi yabona unyawo lomfazi yathi hawu lomfazi loba kithi wangiqeda ngizamlimaza ngizambulala namhlanje into yayifika ekhaya kayizange ikhulume laye yahle yamquma abantwana bekhangele yasithatha abantwana bonawo bongufo ihamba labo bade bephambili umntwana lo oyinkazana okuqala i-first born wezwakala sehlabela nalani ingoma ebesiyihlabela eyayicebela indoda ukuthi ibulele umfazi wathi hawu ngathi ngokukuzala ukuthi ube yi-first born ngathi ube namawala kangaka zakubulala yasimquma kwasekuhlabela lo wesibili la yamquma kwahlabela lo wesithathu yamquma kwasekuzohlabela lokho kwakubelethiwe kule minyaka omo lenyanga ezingusikisi kona-ke kwakungahlabeli njengabanye kulalele kodwa kuthule ndilalele
oniyathathe akathiwa namehole oniyathathe akathiwa namehole aniyathathe akathiwa namehole
indoda yathi hawu nalokhu sekufundile kungaka yakubamba ngenyawo zombili yakushayelela edwaleni yathi kufuna ukuyakhuluma abangakobabazali nansiyana ke sisiyafika kobabazali yodwa sebebuza ngokuthi kababantwana nomfazi bangapha abanembembingelela khona kwawo sibale kunjani sibare awu sibare bembambatha nabo nayikholise bona ukuthi awukushada kunje madoda sebebuza ukuthi abantwana nomfazi bangapi wathi hayi basenekhaya abantu okusekhaya kusekhaya asindlale ngale abathula khona kwezwakala isandla sakhe sesimcebela naso sesihlabela nonyawo Yatheo nakabazi kuminyawo zawo zaphela yasiqunywa lezandla zaphela yasala sengungini ndimadoda kodwa leli ngoma yiyo emcebelayo kasoze siyekele ukuyihlabela njengoba ngike ngalitshela
uniyathathe angajikwa nami ule nganana uniyathathe angajikwa nami ule nganana uniyathathe angajikwa nami ule
bathi kawu sibale kanti umzimba wakho wonke wahlabela kwenze njani wathi ngivele lingabe lisangekelelani njengoba ngenze into embi kangaka amamadara wotani liqedise bosibane bangasebebuya sebethwele induku abulala umgaxa abulala inja.